kulungile ukuthi bagijimisane lokudla umhlanga, kodwa phela opari benyata babevele bekhona phe. Kulabanye vele abavele besaziwa ukuthi banamacala abo e-corruption. Lokhu ngibona ngathi mina kungithanda ukuvala abantu amehlo. Into ayenzayo angikhole ukuthi iyedlula into eyenziwa ngabantu abakhona embusweni kathesi. Yikho ngibona ngathi kuvala amehlo nje kuphela.
Ukungaba kukhona yini ezombusazwe kudaba lokubotshwa kwakhe lapha?
Phela hantsho siyazi ukuthi vele impi zezanu phi eziningi kakhulu, njengoba siyasikwazi ukuthi wayevele engominista. Nxa kaye babekwazi ulecala yindaba ababevele bengambophanga kuqala, ngoba kulabanye njebanye abavele bekhona. Kutho ukuthi nxa kungaqondane lezembusazwe sabona ukuthi uhamba kanjani.
Bathi abezanu p f ukubotshwa kukaPariri Nyatwa lezinye iziphathamandla zezanu p f esezike zabotshwa ngaphambilini, bathi lokhu kuveza ukubana uMnangagwa uzimisele mpela ngokulwisana lenkohlakalo. Ungathini ngalokho?
Yikho ikwesti kuJordan ukuthi ukubotshwa lokwethesa icala lokuvalelwa kuthiyeni antu kade sulujahalwana kuthiwa ngusivayelwano owathiwa khona wathatha imali zezisa ama-7 million kade sengiyose hamba phambili futhi sefuna ukuthatha amanyathelo okuwophika ize sokutshengisa vele ukuthi kungathi kobudlwane phakathi khathe sivele nxa kungakabotshwa umuntu abantu abavele besaziwa ukuthi labantu be-corruption uzulu wezimbabwe waseza kukholwe kulabantu abavele besaziwa ukuthi babengabantu abalobudlwabudlwana abale-corruption. Nxa belokhu bebamba laba bantu abantu ama-small fish oPariri Nyatwa labo bani bani siyazi ukuthi oshivayo labana abantshitsha ama-7 million abakabotshwa umdenge kuphila ngakabotshwa. So uZulu vele yena uyazi abantu abavele behambelana lobudlwangudlwangu. Nxa bona bengakabotshwa bengabavalelwa ukwethesa icala mfowethu asibo ubotshwa ukwethesa nje icala.